Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 19 Ncwabakazi 2021 ngoChris Gande. Amapholisa asebophe umpostoli oyethethe untombazana oleminyaka elithumilane owabhubha ebeletha. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uvule ngokusemthethweni inkampani elungisa umoya wokuphefumula wezigulane edolobheni benile mutare
sebenza gadalala uzama ukuthi kuhambe omunye umuntu nje yafika hluthule konke sokusebenzele impilo yakho yonke
osomabhizimusi bakobulawayo bakhala ngokuthi sebedlela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi izigebengu ezidlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho ngalezinsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhatirarame Momberume obikwa wayethethe intombazana eleminyaka elithumilane wabhubha ebeletha eMarange esigabeni seManicaland ngenyanga kaNtulikazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UMomberume okholo lwesipostoli obekhangelelwe ukumiswa emthethwandaba emtare lamhla kodwa kasayanga ngoba amapholisa esithi asacwayisisa lolu daba usekhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi untombazana owabhubhayo ngu-Anna Machaya hathi uMemory Machaya njengalokhu obese kusabalele enkundleni zokuxhumana. Unyathi uthi amapholisa afuna ukubopha uyise womuyi u-Edmore Machaya lonkosikazi wakhe uShaye Mabika ngoba baqambela amapholisa amanga ngomnyaka wokuzalwa kwakhe. Kusenjalo abenhlangothi ezijiyeneyo bakhuthaza ukubunjwa kwequla lengatsha zikahulumende ele-Interministerial Task Force ukuthi zisebenzisane ukulwisana lokuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana besithi ngoba ukuchiya lomsebenzi usenziwa ngabogatsha olulodwa njengalokho okwenzakalayo eZimbabwe kungasebenzi. Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni wokukhulumisana ngendlela zakulezinsuku yeZoom oqoqwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolijini lemayunivesithi yeFemale Student Network Trust wokudinga indlela zokuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana ngaphansi kwesihloko esithi Ending Child Marriages in Zimbabwe, Unraveling Cultural and Religious Malpractices. Isiphathamandla sogatsha lwezabesifazane ukuhlalisana kukaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane laphakathi laphakathi obeyingxenye yalomhlangano umnumzana Ernest Chimboza yena ongu Harare Metropolitan Provincial Development Officer uthi bona njengabogatsha sebenze elabo ihlandla edabeni lokulungisa imithetho yokuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana baya kwethulela abogatsha lwezemithetho lokwenzakala edale lephalamende.
Njengabogatsha sesenze imikhankaso yokuba kubekwe imithetho elikhuni ezokwenza abajeziswe kanzima abatholakala becala lokwendisa abantwana. Ingqobe isikwabogatsha lwezemithetho abazomele ihambelane leyo mthetho.
Kungalesi sizathu ke omunye wabangenela umhlangano umqondisi enhlanganisweni ye the AIDS and Arts Foundation TAF Zimbabwe umnumzana Emmanuel Gasa eqonqosele kwezokubunjwa kwequla labaphathi intambo bengatsha ezijiyeneyo ukulucazulula lolu daba lokwendiswa kwabantwana abantu becatsha ngokholo langemikhuba yesintu.
Yeah, I think we second the elements of us in the nation
Ngiyawusekela umbono wokuthi kubunjwe leli qula lengatsha zikahulumende okuzokwenza ugatsha lunye ngalunye luzibeke umlando wokubona ukuthi kukhona okwenzakalayo kwaze ukuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana kuleli lizwe. Hashi ukulindela abogatsha luza besifazane ukuhlalisana kukaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizinisi amancinyane laphakathi laphakathi okokwenza lokhu.
Esinye isifundi esikolo semfundo yaphezulu se-University of Zimbabwe efundela izifundo zokusiza abanye zokuba ngu-social worker unkosazana Moline Mukonowasha othanda ukwaziwa ngelokuthi Madzimai Moline njalo elilunga le-Johan Masowe Echishanu eyisiphathamandla njalo enhlanganisweni ye-Female Student Network Trust uthi ukholo seluphazamise impilo yamantombazana.
As a member of the Johan Masowe Echishanu,
ngiyajabula kakhulu ukuba yingxenye yalomhlangano njengelunga leJohane Masowe eChishane. Njalo ngizimisele ukutholiswa ulwazi oludingakalayo oluzongisiza ekuthini ngibe yisikhulumeli sabanye lami ebandleni lami abangenelisi ukuzikhulumela. Nganelise ukusiza abanye abayabe bebhekane lokunzima.
Contribute towards the change that we need.
Umqondisi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi isehlakalo sakomarange siyadanisa kakhulu njalo ikhangelele ukuba abaphatheka kikho labalokhe belandela lomkhuba wokwendiswa kwabantwana bezojeziswa kanzima.
Sibuhlungu njengesizwe njengabomama, sidinga ukuthi ijustice lapha kufuze ibonakale, sidinga ukuthi umthetho lapha usebenze njengomthetho.
Abenhlangothi ezingenela umhlangano bathi okwenzakalayo kungasimendo kodwa kuyikudlwengulwa kwabantwana njengoba beyabe beleminyaka ephansi kakhulu bekhuthaza ukubunjwa kwemithetho ezakwenza bagwetshwe kanzima batholakala belandela imithetho ephazamisa impilo yabantwana kakhulu amantombazana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ngameli Emerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni inkampani elungisa umoya wokuphefumula owezigulane edolobheni leMutare. Inkampani yeVerify Engineering ibikwa isenza njalo legasi yokupheka. Umnangagwa uncome linkampani esithi njengoba lezinsuku kulobhubhane lweCOVID-19 olwenza umoya weoxygen udingakale, linkampani izaphathisa kakhulu. Osomabhizimusi bakobulawayo bakhala ngokuthi sebedlela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi yizigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho ngalezinsuku. Ngeviki ephelileyo amapholisa adubule abulala amasela amathathu ngemva kokucathamela amasela la ezama ukuntshontshela omunye usomabhizimusi okumsebenzi wokwemba ilitshe eliligugu elegolide. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Maviki wonke sokuyinjayelo ukuza imbiko yokubanjwa inkunzi kwabantu ngabahlomileyo ngembhobho bethathelwa imali lempahla ebiza imali eningi ngamasela agqekezayo. Ngolwesibili intambama amasela ahlome ngezikhali ezijiyeneyo angenela inkampani e-Adams Milling Company atshaya kabuhlungu umantshingelane bathatha imali badla phansi. UMrs Adams ngumnikazi wale nkampani.
Sifonele ngamapholisa abo-3 ex-madabu kakusa kuyikuthi umnext door besebonile ukuthi ugraduate ubotshelwe, wagijima wabiza amapholisa eWescom. Babuya bathola ugade ebotshelwe isisefa basebethethe isisefa semali, bathatha lenyama efrijini, bathatha le TV. Isisefa lesana sikhulu siweya more than I think a ton, but kuthiwa sifakwe ku underfeet. Esisefeni lapha bekule 19,000 something US dollars.
Umnumzana Xolani Dube wevinkile elithengisa ukudla okuphekweyo eleslice pizzeria uthi okwenzakalayo kazake akubone kobulawayo. Yena ke sehlalela evalweni.
Osomabhizinisi bonke bathwele nzima
kunje njena yabonga sakwazela kwilanga yilipha abakucabangela lona njalo kathese siphakathi kwemkhuhlano nalo iCovid 19 akula business ehamba kuhle uyabusebenza gadalala uzama ukuthi kuhambe omunye umuntu nje afika ahluthule konke sokusebenzela impilo yakho yonke and into yakho ngani yaqhubeka kodwa kathese izinto zime manzonzo
kunyanga ezintathu edlulileyo izigebenga ezidlomileyo sabamba inkunzi zathathela imali eningi inkampani yokuthumeza imali eyemkuru ukwenza napheshe zipofu usebenzela enye inkampani yokuthumeza lokutshintsha imali
into le yama-armed robbers sisesabisa kakhulu ngoba mina yinje nisebenzela i-money remittance so we feel ukuthi asisekho safe anytime sesisesaba ukuthi njengoba gunmen lawa bengena anytime bengasibamba lathi so sicela ukuthi amapholisa sibili angene ku-full force sibili asidingile lawa ama-armed robbers sibili babanje bafake ijeli lathi sibe safe emphakathini
abanye osomabhizinisi sebelala okomvundla ngokwesaba ukubanjwa inkunzi umnumzana Blessing Vyton unenkampani yokuthengisa amafriji uthi usevalweni layo ngokwesaba izigelekeqe esezigcwele kobulawayo
sokusesabisa lokuhamba yazi lokuthi ivele imali uyigcine ngoba mina ngicabangela ukuthi abantu laba bengaba bevela ku-South Africa ngoba into le isuke singelayo abantu laba silabo ezindlini sidlala nabo siphila nabo khona lapha sihamba abanye bakhona sidla labo izimali zakhona zona lezi ngoba uyasola ukuthi umuntu ule mali ule moto ezinhle ukuthi imali uzithatha ngaphi
isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-inspector Bednico Ncube ugcizelela amazwi kaVyton
ama-armed robbers la ngabantu abahlala phakathi kwabantu abalocal abayaziwayo abantu abethu abafowethu so sibonga ukuthi ngokusebenzelana lozulu abaningi bakhona babanjiwe amakhezi amaningi more than 27 cases akliwe kodwa sigqugquzela uzulu kakhulu ukuthi aziripoteni abantu umuntu uma ngumakhelwane wakho yabe ukwazi ukuthi uhlala njani kasebenzi kodwa uhlala ebuya la mafriji endlini etshintsha izimali etshintsha izimoto etshintsha abangane tshelana amapholisa zonke lezo zinto sibabuze ulapho uthi usitshele futhi ungakhuluma uthi ngobani ufihle ibizo lakho ngenxa yokuthi ungaripoti umakhelwane sungahlala nzima
u-inspector Ncube uyaphambili ekhuza izigebenga ezibamba inkunzi ukuthi sizabakhalela insimbi kumbe uhlamvu luyakhala ekhanda
kodwa thina njengamapholisa we're saying we are hot on the heels of ama-armed robbers even laba abafisa ukuthi bathatha ama-chance bangene kuma-armed robberies they should be warned it's not a good business lizabanjwa
kumaviki asanda kwedlula amasela agqekeze kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot adubula owesifazana obesebenza lapho wafa abamba njalo abathwele imali yezitolo zakwa-Choppies e-Parklands athatha ama-trunk emali ayisikhombisa babuye bathatha imali kwinkampani ethumela imali yemkuru aphinde athathela imali njalo abamabhizinisi amancane abaningi kunye nokungenela izakhamizi betshontsha impahla amapholisa axwayisa uzulu ukuba aqaphele azilondoloze alimuke izigelekeqelezi ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
abesifazana bezimbabwe bathayele ihlombe elezambia ngokukhetha unkosikazi mutale nalumango ukuba ngumsekeli kamongameli kamnumzana hakainde hichilema kukhetho olusanda kwedlula okunengi asikuzweni ku-anastasia ndlovu ekobulawayo
umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho e-electoral commission of zambia umnumzana isau chulu nguye owethula isaziso emsakazweni kamabonakude owe-ZNBC esithi abesifazana bezimbabwe bamukelela impumela le ngenjabulo yokuba owesifazana nguye osethole isikhundla saphezulu sokuba ngumsekeli kamongameli komakhelwane ilunga ledale lephalamende kobulawayo jikelele unkosikazi jase mintofa uthi okwenzakale ezambia kuyinto ebukekayo abafisa ukuba ngabe iyenzakala lakuleli
ngithabele lokho kwenziwe ezambia ngibona upresident weZambia ukhethe ukuthi umuntu ongumama ukuthi abe nguvice president weZambia uyathokozisa kakhulu ukubona ukuthi omama labo bayanakekelwa lokuthi upresident weZambia uyatshengisela ukuthi umuntu ongumama lingxenye lelizwe leZambia kayisikho ukuthi bake bahlala phansi bachukana into enhle kakhulu uyathabisa lokho sifisa ukuthi kube khona lakho khonoko lapha eZimbabwe.
Ilunga lemthwakazi Republic Party emguza ku Provincial Executive Committee unkosikazi Zodwa Nkiwane uthi okwenzakale eZambia kubapha ithemba lempumelelo yabesifazana.
Ngijabule kakhulu ngokhetho lwaseZambia ngoba lusiqhuquzele kakhulu thina omama ukuthi singazideleli sisebenze kanzima ukuze lathi siphumelele njengalo umama waseZambia. Kuyinto enhle kakhulu lokhu ukuthi omama labo bakhanye bephatha izihlalo.
Omela amalungelo oluntu unkosikazi Khora Ndebele uthi lokhu kubonisa ukuba amalungelo abomama asezaqakathekiswa eZambia.
Kuyasijabulisa kakhulu njengabesifazane okwenzakala eZambia lapha sibona uPresident Hichilema appointe uNalumungo njengo-vice president wakhe ongumuntu wesifazana. Lokhu kuyathokozisa kakhulu, kuyabonisa ukubana amalungelo abomama azaqakathekiswa njalo sizaba khona sibe yi-part and parcel of leadership njengabantu besifazane ukuthi lathi ama-opportunities endaweni eziningi kakhulu ku-leadership omama bazavela. Kuyajabulisa kakhulu okwenzakala eZambia. Siyafisa ukubana ngabe lokho okwenzakala eZambia kungaphinda kwenzakale nakuleli kweleZimbabwe ukuthi lathi sibonakale omama besiba khona ku-presidium, because uma sikhuluma kanje kweleZimbabwe u-president president vela kula muntu ongumama ngoba bavota omama were being excluded. So iZambia yenza kahle kakhulu to include abantu abangomama beze benike uNalumungo opportunity of being the vice president. Siyakujabulela kakhulu lokhu njengabomama.
Unkosikazi Linda Sibanda ophathela kwezombusazwe uthi ukhetho kaNalumango ukhuphule izinga labomama eAfrika.
UVP omutsha okhethiwe ongumama eZambia ngiyamhalalisela ngoba usikhuphulile singomama, usitshengisile ukuthi sitshengisele ukuthi lathi singomama hayi sigakathekile. Ngimfisela okuhle njalo siyambonga ubaba upresident weZambia ngokumkhetha umama lo ngoba utshengise ukuthi khona kule faith lomuntu wesifazane. Besicela ukuthi abuse kuhle eZambia khonale njalo athole ukuphakanyiswa akufaneleyo okumfaneleyo njengomama, angakhangelelwa phansi njengokuthi ungumuntu wesifazane ukuthi uVP ilizwe likhulu umuntu ongumama yena angiyeke awenze umsebenzi wokuthwala ilizwe. No, she is capable. Nga upresident embone efanele ukuthi abe nguvice wakhe, abe ngumsekeli wakhe, kutsho ukuthi uyambona ukuthi khona ulakho ukuliphakamisa ilizwe leZambia. Siyabonga, singomama zimfisela okuhle kakhulu njalo angasiphathi ngeze isikhundla sakhe, angasiphambanisi ngoba lokhu kuzaletha ukuthi khona aphambanise yena ngomsebenzi wakhe njengo-VP. Kuzayenza uthi nxa ethukwa inhlamba zakhona ziaffecte omama bonke. Otherwise simenzela amhlophe njalo siletha ukubonga okukhulu ngokuqakathekiswa singomama.
Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair usudluliselwe phambili njalo. Lokhu kungenxa yokuthi umongameli welizwe wengeze ukuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Umbukiso wezamabhizimusi okuthengiselana ubukhangelelwe ukuthi ube khona kusukela mhla ka-23 Ncwabakazi kusiyafika mhla ka-25, kodwa usudluliselwe phambili usuza kuba khona mhla ka-21 Mpandula kuze kuyefika umhla ka-24. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo. Livetalk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ngalezi nsuku zobhubhane lwe-COVID-19. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuba ele Algeria selethese icala amaxhuku abantu avela kwele Morocco lele Israel. Icala lokulumathisa ochise izizalwane zakwele Algeria eziningi zafa. Umongameli wele Turkey umnumzana Recep Erdogan usethembise ukuba ngumlamlankunzi empini yesigaba seTigray kwele Ethiopia. Amalunga enhlanganiso yeSoweto Canoe and Recreation Club athi afuna ukuqhelisa umdlalo wemkhumbi owandise udlalwa ngabamhlophe kuphela kulelo lizwe ukuze ufinyelele abensundu. Ukuqutshwa kokhetho lakwele Zambia kubikwa kukhokhelwe ngabasakhulayo abavote ngobuningi njalo balinda amavoti abo ngemva kokhetho ukuze kungabi nokucilibezela. Lokhu sekuchiyele ingqobe abasakhulayo beZimbabwe labo abazabhekana lokhetho ngomnyaka ka-2023. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda endawonye losakhulayo webandla le-MDC Alliance umnumzana Decent Collins Bajila onguye osungula lingqoqo.
Ile nginabo sokungabantu abaphila ngokuzisebenza okudala ukuthi bengabi laso isikhathi esinye abasibeka eceleni ukuthi balwele izinto ezifana lamalungelo, balwele izinto ezifana lezinto abazikholelwayo mhlawumbe kwezepolitiki, mhlawumbe ivini lakukholo ngolwesiKristu. Abantu abaningi abeZimbabwe isikhathi sokukwenza lokho abaselaso ngoba sobantu abazisebenzayo. Okuyikho abakufisayo ukuthi kube khona empilweni kungenelisa ukuthi kubaphilise khathesi. Abantu abatsha baseZimbabwe balakho ukuthi bazimisele badale inguquko abayifisayo njengalokho kwenziwe ngabantu abatsha baseZambia.
Ye, nantu daba mnumzana Sibanda, wena uthini? Ubona kungenzakala yini eZimbabwe okwenziwe abasakhulayo beZambia?
EZimbabwe njengoba umnumzana ubhajile sitsho, singani sesilenkinga kancane. Masikhangela kwembali, uzathola ukuthi abantu esibahlonipha kakhulu abanjengabo babo Joshua Nkomo, abanjengabo Jason Ziyapapa Moyo, obabo Dabengwa, Alfred Nikita Mangena, labo Robert Mugabe baqala iactivism lokusebenza ukulwela ilizwe lenkululeko lokumela izifiso zabo lezinto abezifisa bengabantu abatsha bebancane. Bazimisela baze bahamba abantu abatsha besiyalwela ilizwe. Ilizwe leli abantu abalilwelayo ngesikhathi sabo besilwa babe ngabantu abatsha. Kodwa kade sisile sile generation esingaselandaba kangako lezinto eziqakathekileyo esinjengamanje amalungelo. Sesile generation ekholisa nje ukuthi ungayinika ifoni itshone kuTikTok, ikholisa ikusocial media. Abaselazi abasazihluphi ngezinto eziqakathekileyo ezidetermina elakusasa labo. Yilihluphe endlubona kakhulu eZimbabwe. Futhi khonokho ukuthi kuthiwe eZimbabwe abantu abatsha abaningi bafundile, ngibona kuyi-disadvantage kakhulu ngoba bafunde izinto esizifundileyo, izinto esingasenzi siqakathekise ikusasa lethu. Bese kubuya lalo umbono otsho ngumnumzana uBhajila, uqakatheke kakhulu ukuthi ma kule nto eyesenzakalayo yiku-dismantle kwe-economy, ukuwa kwe-economy kwenza lowo lalowo abe ngumasiphandela. So akusela muntu ongambiza ukuthi asihambe nini bantu abatsha seyitoyitoya. Ungavela uthe njalo ukuthi asihambeni seyitoyitoya simele amalungelo. For example, into elula njengokuthi asilagesi, sihambeni seyitoyitoya la ugesi, bakubuza ukuthi uzasinika malini, akhona yini ama-$30 njalo sizathola yini utshwala. Embona kusakungumsebenzi onzima kakhulu ukuthi senze okwenziwe ngama-youth eZambia.
Ye, mnumzana Bajila, siyabona ukubana bakhona abasakhulayo abangakaze bevote njalo okuthiwa bathi bona ngingaze ngiyevota umsebenzi ingatholakali ngiyabangicitha isikhathi sami. Uthini wena ngalo?
Silalo uhlelo esengingangena khona emagumeni abantu lapha yilabanye osowethu, sihamba siguduza sicela ukuthi abantu behambe bebhalisa ukuvota. Kule mihlobo eminingi yabantu abalezi zathu zabo, abanye yibona labo bajoya bathi bona ukuvota akusoze kubalethele imisebenzi lalokhu lalokhuyana. Abanye ngabathi bona balenkolo ezinje lezinje ezidala ukuthi bengayivota. Kodwa bese kusiba khona abanye abafisayo ukuthi behambe bebhalise ukuvota kodwa bangelalwazi. Abanye baye bekubuza ukuthi kuzavotwa nini, kuzavotelwa bani, kubhaliswa bangapi lezinto ezinjalo nje okuqhakathekileyo ukuthi amabandla ezombusazwe inhlanganiso ezizimele zodwa abamaphephandaba abamaradio abamathelevishini bakhulume ngalizwi linye ukwenzela ukuthi abantu bengalahlekelwa lithemba nxa ama-political party wonke eza kuba le ndlela yokuthi sifuna ukusebenza ndawonye ukuthi sicela abantu ukuthi behambe bebhalise ukuvota singakafiki usibanga sokuthi bazavotela bani kodwa sibaceleni behambe bevota okunye njalo kube yibo abantu abatsha abanikezwa umlando wokuthungamela lezo nhlelo zokuthi kuhanjwe kwebhaliswa ukuvota lathi kwaye kwaba nezikhathi esaba khona ngama first time voters lapho engangikhona kwakuqhakathekile ukuthi nami kwaba khona abangikhethayo bangibona ukuthi ngancedisa abanye osowethu behambe bebhalisa ukuvota kwaba njalo ngiyakholwa ukuthi alubana i-electoral commission ingaphume emahofisini yezikolo emakhaya emadipa ibuye lakhona apha emadolobheni bengene emashopu phambili kwamagrosa lapha bekhona bethi bantu balisana ukuvota sizabona ontanga abantu abaningi bebuya ukuzobhalisa ukuvota
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibanda usitshela ukuthi wena uthini ngalokho okukhulunywe ngumnumzana Bajila
ngivumelana laye ngithanda ukugcizelela futhi njengomuntu ongumfundisi ukuthi lamabandla ezokholo aqhakathekile kakhulu ukuthi afundise abantu emaprofits lapha ukuthi kuyile responsibility yabantu abakholwayo ukuthi sihambeneni siphatheke kunhlelo zokwakhiwa kwelizwe ezinjengokuvota so-ke kuqakathekile ukuthi umkhankaso lo otshiwo ngumnumzana uBajila labafundisi labo bakhokhele lama-youth leader amachurchi lawo akhokhele ekukhuthazela abantu ukuthi bahambe bayevota
lo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Decent Collins Bajila. Ngwezemidlalo umqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors uZdravko Logravski uthi iqembu leli lingedlula kusigaba sezibaya kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ngomnyaka ozayo nxa lingaqhuba amalungiselelo alo ngemfanelo intatheli indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma mayelana nempumelelo yokuhlelwa kokuba amaqembu azadlala njani kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ngomnyaka ozayo, umqeqeshi weqembu lama Warriors uLogarusich uthe ebholeni lawo lezinsuka kula qembu okungathiwa liqine ukwedlula amanye kumbe kumele lesatshwe ngamanye.
In our group, if you look on the papers,
kusiba sethu ungakhangela ngokwephepha uyakuthi iqembu leSenegal yilo elizanqoba, kodwa ibhola lidlalwa enkundleni hathi ephepheni.
So good.
Kuzamele siqedelane enkundleni. Kuhle njalo ukuba umhlubulo weCOSAFA lumelwe ngamaqembu amabili athi eleZimbabwe kanye elemalawu. Okokuthi mhlawumbe elinye lakhona lingadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano okungaba yinto enhle kakhulu.
Iqembu leZimbabwe lifakwe kusiba sika group B ndawonye leSenegal, iMalawi kanye leGuinea. ULogarusich uqhubekele phambili wathi yena uzadala umehluko ekuphumeleleni kweqembu leZimbabwe ukuba lizaqhuba njani amalungiselelo alo wawo uyadlala kwele Cameroon.
What we have to do as a Zimbabwe,
okumele sikwenze njengeqembu leZimbabwe ikulungisa amaphutha abekhona umncintiswano edlulayo. Kumele siqale amalungiselelo ethu masinya ukuze kuthi kufika imidlalo sitholakale singabantu abahlome baphelela. Sesiside isikhathi sisithi silabadlali abezinga laphezulu, njalo ngokubona kwami lesi yiso isikhathi sokuthi baveze ikhono labo. Nginethemba lokuthi sizamangalisa abaningi abangakholelwa kithi.
Kusiba sika group A kule qembu leCameroon okuyilo eliqoqa umncintiswano weAfcon 2021, kube leBurkina Faso, Ethiopia kanye leCape Verde. Kusiba sika group C kule qembu leMorocco, iGhana, iComoros kanye leGabon. Kusiba sika group D kule qembu leNigeria, eleEgypt, eleSudan kanye leGuinea-Bissau. Kusiba sika group E kule qembu leAlgeria, eleSierra Leone, eleEquatorial Guinea kanye leIvory Coast. kusibaya sika group F kuleqembu leTunisia, eMali, eMauritania kanye leGambia, amaqembu azaphutha esendaweni ezimbili eziphezulu kwengalane yemiklomelo yazadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano ndawonye lamaqembu amane azaqeda imidlalo yezibaya lemiklomelo yethethuthu kulawo azabe ehlezi endaweni yesithathu. Umncintiswano weAFCON 2021 ukhangelelwe ukudlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo kusukela mhla ziyithoba munomunye kunyanga kazibandlela kusiyafika mhla ziyisithupha kunyanga kaNhlolanja. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama.